njani basakazi bakasitudiyo siyakubona lokho okwenziwa i-MTC kodwa sizama ukuthi-ke sikhuze lo baba lomagalela mafa lo shuwa ukuthona esithi yeyi lokhuza imakhuphu usetshenziswa yizanu kakathiyane lo makhuphu ulokhuza uthamisa wakhe lo nguye owona izinto nguye olidictator nguye owathamba wafundiswa ngumgabe uzondaba yabantu iqiniso yena umakhuphu umbeka ngaphi nje umakhuphu vele is the senior of uyi-senior kuthamisa nguye laye othanda umbuso why lokhu eqina lokhu esithi yeyi alliance malokhuze magalela mafa lawa awukhangeli ubone kuhle ukuthi umuntu lo uthamisa laye uvele kalunganga laye ngomunye umgabo wesi-2 ngumgabo wesi-2 ngenye izano laye nale xa usithi umakhuphu izano lo uthamisa laye uyizano xa ungakuvuki lokhu esithi ye ebantwini akuqedakali into eliyenzayo elizenileli nje libambelela abantu kumele kube le-opposition elengqondo lizasebenzela abantu
hayi le i-political direction efuna ukuthathwa lapha ngama-MDC lawa hayi ungathi isisimangalisa sivile how can you fail to tolerate each other look at uJoshua Nkomo managed ukuthi abone ukuthi hayi into ziyabheda had to sign i-unity accord le-ZANU PF lina ukuthi libambane lehlulane liba ngezikhundla hayi hayi lina ake lizame ukuhlala phansi
njani basakazi nabalaleli be-Studio 7 mina ngifuna ukubuza umadala njani lo othi yena abantu bangabele kube kukhuluma legugula wundu abakhulume ngamanye ama-massacres ayenzakala e-Chiatso vele ukuthi kathi uvele uzama ukuthini khona kahle kahle kumbe anga-elaborate ngoba akuzwakali lokho kutho nxa isithi abantu bangabe bekhuluma noma-massacres egugula wundu bakhulume ngama-massacres e-Chiatso hayi hayi kezwakali lo baba lo
salibonani Studio 7 nakubonke abalaleli basemakhaya hayi siyajabula ngenhlelo zenu elisithumelela zona esizizwayo lakho konke nje okukhulunayo ikakhulu-ke mina into engithanda ukuthi-ke ke sikhulumeni ngayo sifake ingqondo zethu kiyo indaba le
MDC
MDC Alliance ngiyezwa lapha sikhathi zonke abantu be-MDCT bayakhuluma abantu be-MDC Alliance bayakhuluma kodwa laba nombuzo engithanda ukuthi abantu be-MDC Alliance bamphendule wona nxa ulo mongameli we-MDC Alliance wayesithi umakhuphe li-dividend wayechaza ukuthi abantu liyaye likuke likuhlalele phansi likukhangele khonoku ukuthi kathi nxa wayesithi umakhuphe li-dividend wayekhulumani yona ibala leli elithi dividend lisakhumbula yini ukuthi lazalane emathebeleni madoda avukani emacandeni la linanzeleli into zento ezeli ezilandelayo lezi ukuthi zisiphatheleni kusasa lingalandeli ukudla lingalandeli ukuthi lapha kulesinkwa kodwa licabangele abantwabenu bakusasa ukuthi kuzakwenzakala ngicabangisisa into yeni leyo kulandela into zabo-MDC lezi ngilalele kahle inkulumo dividend ukuthi nxa wayesithi dividend wayechaza ukuthini laye nxa engayizwa lento akasichazele ukuthi wayechaza ukuthini nxa esithi dividend ngiyabonga
sele uhulumente avula imingcele sifuna ukuphuma elizweni akulakudla sifuna ukuphuma elizweni akulakudla sicele uhulumente asivulele siphume sihambe sibanjwe khona ukuthi uvalile imingcele akavula i-Bedbridge border sasifuna ukuphuma elizweni thina hlala sihlezi lapha kudliwa lutho la funa ukuyadinga ukudla kwezinye indawo sacela kumele ugovernment asivule
linjani Studio 7 basakaza bahle sibonga emhlekezweni lesinikeza zona ngumama esalikhaz moses akobulawayo sidese e-Country Park mina ngithi kanti umakhuphe lo uzamani vele siyahlangana laye ngodisemba kuma-elections bengasuthi nga-alliance bengasihluphi bahlukumeza nje ezinxa ubona vekuthi una awulalutho olwenzayo kodwa ubhizi uyahlukumeza abantu wadliwa waphuma le-zero zakhe kwena kufuna ukuthi ibizo le-alliance bezamnika abantu kakhohlwa sahlangana laye kuma-elections bengasihluphi abantu be-MDC Alliance